ukuxoxela ukuba nalezano PF umbone ngani ithi into engalunganga ngoba akusatshengisi ilizwe ukuthi ilizwe elilomthetho ukuthi lilizwe elineleadership efuna ukwenza inqubekela phambili yeZimbabwe ukuthi iphumelele. Ngoba into esisenzakala eZimbabwe, umbuso sukhona sungani ngulo lalo lemuli yakhe nguye sebanga umbuso kumele abuse le family yakhe. Kungafaki abantu beZimbabwe abalwela leli lizwe behlupheka behlale egangeni besidla nzima benethwa lizulu bedubeka bebulawa ngamabhunu. Akusatshengisi ngoba sokungani kwakulelwa ukuthi umuntu azingenele nje embusweni lemuli yakhe.
Kuvele kubangwani le bandla leZanu PF ngakhuluma labo bathi hayi bona babambeni akula bantu abalwisanayo
lapha ukuthi kulokubangwa kuliqiniso ukuthi umuntu uyazama ukuvala ukuthi kungaphumeli ngaphandle anto yonke umuntu emzini wakhe ukuthi kungabonakali ukuthi uyabecabana le nkosikazi but kugcina sokuvela sokusemakota ngithi noma la ukufihla emzini wakho laphana ukuxabana kukhona kubangwa ukubusa njengoba ngithilo kithi uhlupho esesaba lalo eZimbabwe ukuthi mina nginje ngingubhubesi ngangena embusweni sengifuna ukubusa mina le muli yami ngibe ngi-life president ngikube lophana kokuduna ukuthi ukuduna kuye ngingafa kuthathwa ngumntanami mntanami umzukulu wami njalo njalo ukadaye ezelizwe kakufani njalo kufanele umuntu angene ithemu yakhe leyo evumeleneyo nge-constitution mawuyi-two term mawuyi-one term angithi kwenzela ukuthi kungene imbono etshiyeneyo eyabantu le leadership ngukhokheli kubonakala ukuthi umuntu obengcono ngubani osekumbo oyenza ngcono ngubani oyenza umntotho elizothini uphumelele uye phambili